Indaba ehluphayo lapha yikuthi undoda lutholakale elembhobho le engu-7. 7AK yimbhobho etholakala ku-section, particularly ku-zebra. Sasithi nxa sihamba, nxa singu-7 siyabe siyi-battalion, siyabe siyi-platoon, siyabe siyi-company. But that is section. Ngobana nxa uyinika imbhobho leyana uyinika umuntu sibili abantu abakwaziyo abalesandla esiphiweyo, besazi ukuthi i-trigger siyibamba singaphi kwe-ground. Singena ngapi, si-attacka i-enemy enjani, mkheni wipe off i-province. Kutshengise ngazani umbhobho livele ibisaziwe ukuthi uvele yena ulayo eyithethe njalo ligali kubo. Kodwa-ke namhlanje ngobani abantu sebekulama-different camps sokuthiwa khona uzivanula lokhu, yinto esingayifuniyo ngoba kasonto entsha leyo. Thina kasiboni njengento entsha, into yabe ivele isazakala ukuthi mhlawumbe lwane engeyakhe ukuzivikela eplazini lakhe kumbe engeyokuzingela. Sifuna ukwazi ukuthi khona why namhlanje kuthiwe khona le mibhobho engu-7 ngemva kokuthi seke wakhuluma kubi ngabo ngokungahambisani ukungazwanani kwabo.
Ngokubona kwakho kungenzakala na ukuthi imbhobho le kaso yakhe?
Ya, umuntu yama-arms cages le asonto entsha eZimbabwe le. Kubodabengwa lobo masuku bahamba ngayona leyo ndlela baphuma discharge, kodwa bahlala bagcina ijele. Masuku aphuma vele siyangcwatshwa.